senzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa ulokho kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe yibusela liqedwe yibugebengu ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awephalamende bakhetha ukucatha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje
abezanu PF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho lakwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusitshoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho olwenzakalayo edale lephalamende
yebo kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje ephalamende okuzabe kusitsho ukuthi ivoti lika-2018 kalisasebenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale ku-parliamentary committee i-accounts committee i-public accounts committee kusengachithekela wo wonke ama-portfolio committee aphethwe ngabantu be-MDC kumbe ngathi opposition kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezanu PF kutheni i-parliament ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku-2023 kumele-ke into yona le iqatshelisiswe kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayesebenza umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo batshaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imikhonomo qhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hhayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku-public accounts committee
emthethweni Ncube ikomiti kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwephalamende kuphelela ephalamende
okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi i-separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende lawabe-executive la ama-court inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende ikomiti kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.